kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 14 Mfumfu 2022 ngu-Kips Dube. Endaweni zethu namhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe i-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply they can't really meet with each other.
Ulamakampani akwele China angaba ngamajumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi kwi-China Stanbic Job Fair. Kungena kusuku lwesibili namhla umbukiso waba kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa kobulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays loStanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthuso Khumalo usipha lolo daba.
Umkhankaso weqembu le-Operation Dudula lo usuchiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe ogoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emahofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele sikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe sabelweni selimpompo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza. Kulezinkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa. Akusakhulunywa ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uhlelo lwedudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni laseSouth Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela ikakhulu o-teacher okwenziwa ngu-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ng-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo ngoba vele i-demand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela ophathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kweDudula lokho. Kodwa ke phambilini umphathintambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulamankampani akwele China angaba ngamajumi amathathu aphatheke kumbukiso wensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanbic Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPresident Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqwe ngabebhanga eleStanbic bembambisenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni eChamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic uMnumzana Patterson Mahatch uthe inhloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu obeqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo ubona ngokwethulwa kwemibiko kule nhlanganiso uNkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqe lo mbukiso bebambisana labeStanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demand and the supply, they can't really meet with each other. And also very importantly, in Zimbabwe there's a misunderstanding and a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincichi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalumbukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho uNkosikazi Shaneo Liu. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizweni lakhe. Ngakho ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo umbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende uNkosikazi Limpai Tshisa utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lombukiso. Sikhuluma nje kulamankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula athoba minambili 80 aqhatshe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC. Practices Jeremiah.
Ungena kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe wehlanganani Sanganai Expo wenzelwa koBulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lombukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa uMnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani Sanganai World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masithathe elithuba size la kuyihlanganayo ihlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amaphongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne-community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
ibhizimusi lokutholisa abantu izimoto zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakhampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi if ngakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimoto zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwaba kubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simarket ama products wethu awejin liram ngoba lapha kule imarket tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso wayesanganaye muhle ngoba usihlanganisa nama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganaye World Trade Expo bakhangelele ukuba babe lezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Umsebenzi wezandla yona lo mntanami owubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi siyenze imisebenzi yezandla sizothengisa siphile labazukulu.
Ukhulumi seZimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa lamhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hhatshi eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ, sixoxele umnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka. Ngakho-ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lo msindo abantu abathwebula imihloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwa.
Singathi baba Sibanda, kuyini elifuna ukuthi iZimsec ilenzele khona?
Sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananayo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula baphiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhanyela njalo futhi kumnyaka odlulileyo, abantu abahamba bathwebula imihloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyaqinisise edlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe, sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula, bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service, logatsha olukhangele ezwemfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lo msebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunye. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lo msebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe besixoxa laye eGobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende lakwele Melika ele-US House of Representatives akukomiti ecubungula isihlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika labanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State umnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Merrick Garland wahlangene nabanye babo baseMexico izolo e-Washington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kungcwele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni kwabe-Mexico kwele Melika. Abantu esigabeni se-Insizwe bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapholisa abika ukuba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. Umnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abathwaliswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka namanje lapho wase watshiya umuzi, kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachasha futhi ezimbili. Manje ngikhuluma last month sokuchatha inkomo okuligugu kwama kulithokazana nje sosiyakuba lithokazi kulini kuchathile la. Angikwazi nje ngabe kufela egangeni kumbe sokuyikho ukuthi sokungena ezinkomo engangisazi yikho kukhona.
Ye singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontsha inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile futhi mngane efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi banilaye ukuthi indawo yakhona ingasukeezinyefika mhlawumbe ngingathola inkomo yami le engingayiboniwe. Sobe ngisizakele kubekhomenta lapha abanye beqhamba ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngatizingikhatshana ngoba ngisemsebenzini ngabe ngiye khona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni. Yikho lapho-ke ngifisa khona lami ndidi ngiyefika khona ngani ngiyakhangela mhlawumbe ngathole ngiyikhomo kwami lo.
singathi umakhelwane ubona ngani kuyini okwenza ukuthi agcine ukutshontshela inkomo lembuzi.
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kutsho ukuthi mina ngisiya kwakhala phana ngangingamazi ukuthi ngumuntu ogani. Mina ngangiyithethe nje njengomfowethu kade ngithethe isigani. Ngimenzela yonke into ngoba ubengasebenzi langimncedisa nje kokunye. Nami uma ngibekumsebenzi yena ngikhaya ngimbize ngidabamba lapha ngizobe athole okungamasini. Kanti niya siyada wangitshontshela kube nganzili, kube ngayenzeki mina yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho sengidiscover khona ukuthi uyatshontsha wayesengizenzela umumbi lenkulu. Into ezinjalo bamthola yindaba engayiripotayo emaphoyiseni kodwa akula progress ngoba angizwali uthothi yena ubelokho eyimfonela kathi esenile kulezi zinto emfonele into enti ngazithi imbuzi yakho zangenzana amaphoyisa akaneka ambotha ripoti ezimbabwe angikwazi esishoni.
So zingathi uyanitela sibili ngoba usela bakhe.
Hawu, uyanitela kakhulu 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 kodwa ukuthi ungakule ndawo mali icathile ekwemibhalela la mamessage njengabanjwa icorona ngesikhathi secorona ngemva khonapho mbanjwe icorona khanya ukwezile ukuthi mbanjwe icorona namfonela athi icorona ikukhuthile mfane sigose wavani hayi kuthiwe mbijana ngabihleka kuthatha athe njalo nje ubona ukuthi uyabhena uyantela.
Kwenziwa kuyinto amapholisa engambophi?
Hayi, nami angikwazi, angeke ngisho sibili ukuthi kuyini ngoba yena wandlela kade ezimbabwe angekabotshwe yipolisi. So ma etho njalo ukuthi uphinde ubona la mapholisa engambophi ngoba ahamba emapholiseni ngayaripota indaba sahamba la mapholisa ngahamba la mapholisa ngasuka ngaphi ipolisa epolisei sahamba samdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi ukuphanathela khona utshwala sayafika akaze simbone. Njengaya epolisei kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisa owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi anikaze lize lutho wathi hhayi ngamtshela ngathi phela lokhu angibonela lo munye bathi hhayi sizambana wama kunje.
Umnumzana Sindiso Mkhwana Zikhumalo uhlala eNsiza. Siphindeka kuxoxwa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi.
Uma sihamba ngoHarare Road ubheke Harare uHarare Road khophana zilentaba zidina kule ndawo khona khona okuthiwa yilokhadi ma udlula kancane sokuthiwa le-toilet so bebesuka lazo khona phana. I think olokhadi yinyathi liyani but kubambeni kune-boundary ikho kune-boundary eyithize so beziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyithize imbuzi lezi kukhanya kokuzimbuzi kade zinyenga kakhulu sibili abona kilos 200 khonapho ngokuzwa kwakho so bezisuka zingena ngapha eyithize kugodlayo so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijayele ukubabiza ukuthiwa ngomazibaba ubezenza umprofit inyana kwakhona besenza into ezinjengazo nalezi ozombuzo kumele lamo
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazani khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ekade sigambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadala izakhamuzi zigcine sezikhonaukuthi into zawonakala zasebeqoqana kabaizakhamuzi zakhona phana ukuthi hhayi asike zame ukuthi silandele si-trap.
Umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South.
It was a Friday, my darling.
Uliviki kuhlelo was a Friday. Silo Stanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza le ngoma zakhe zokholo lwesiKristu. Unyathi udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela koBulawayo. Uxoxa lo Ezazisa Sibanda.
Viki wonke kulolu hlelo silibhakulela abaculi bakithi lemculo yabo. Namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli asizwe ukuthi usiphatheleni.
Ndavuka le eNkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuye lendaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze Afropop, ezinye zikhuluma ngothando, ezinye zikhuluma ngokuphila general.
Baby, what we are needing, indeed, you're the one and you're the one.
ngesikade ecula uStanley okwamanje sephekele idlalathe elitsha.
Ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu. Eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020, esibili ngayikhipha ngo-2021. Leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi akomthwakazi. Ile ngoma ezimnandi ezifanana lale ingoma ethi bangibiza ngomalume. Inengoma yeHighlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacindezela amadlalathe engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-album amabili abengawe gospel, kodwa ke manje sengihlanganisa sengithula i-afropop. I-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-album lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo. Ukhona omunye u-engineer ubhese khona ngale South Africa, ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayela i-guitar, bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokuningi.
Nyathi ucela ukuxhaswa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi indluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyayenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook nguStanley Nyathi, ku-Twitter nguStanley Nyathi, ku-Instagram nguStanley Nyathi. Then ku WhatsApp ngitholakala ku 0734533075, inamba ya South Africa.
Namhlanje besikwesele lo mfaka mdluli uStanley Nyathi kuhlelo Woza Woza Friday. Mpela sonto endlekini lonke igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Wathi iphosi mahlola nyama ulivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKip Stube lilale.